Siyabonga Simba Zininga olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 19 kuNhlolanja 2018.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Uxolo zihlobo zami imtshina itya freeze lapha ngazi ukuthi kuhamba njani kodwa ngiyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 19 kuNhlolanja 2018. Ngingutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngisuka isifiso somufi so manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhuluma ngalabantwana bakhe into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTshangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu obedluleyo.
Ngani ngoba ngube ngumuntu obelandela indizo yeZimbabwe.
Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelikopta kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa.
Into besiyenza imbi besiqila izakhamisi sokumele loba sokulalokhu obakuthi ngesikhiwa yi-dispensation kumele lathi sibuyele ekusebenzeleni kuhle sihlonipha umsebenzi wethu njengetetezikudala.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum kumbe iZinef iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli izindaba izikhuthaza ukuba zilobe kuhle phambilini kokhetho. Amaqembu omdlalo wenguqu athi iHighlanders leDynamos yiwo asizadibana kufinali yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield ngemva kokuphumelela kumidlalo yesigaba sama-semifinals. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelikopta kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Yenkulungwane zabasekeli be-MDCT kanye leziphathamandla zaleli bandla sezibuthene eBuhera sikhuluma nje kanti abanye lokhe besendleleni. Emini khona inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene egcekeni le-Freedom Square eHarare zivalelisa uTsvangirai yena obhubhe ngolwesithathu ngeviki edluleyo. Abakhulume kulumbuthano bachaze uTsvangirai njengeqhawe lamaqhawe elisebenze katalala kumzabalazo wombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma laye kulumbuthano umnumzana Nelson Chamisa uthe ukukhethwa kwakhe lidale le-MDCT National Council ukuba aphathe intambo zobukhokheli baleli bandla kwenziwa okusemthethweni lanxa nje abanye abaphikisana laye besithi kwenziwa ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Namhlanje ke sisuke endlini sahamba sadlula eHarvest House sasuka eHarvest House ngoba le address eFreedom Square siqede ngo 10 past 2 ke njengokucele ukuvumelana kwethu lohulumende ukuthi ngo 10 past 2 kufanele siye eCommando ke sisidumbu siyethwala ihelicopter siye eBuyera. So okwakade ngikhuluma ke isidumbu seseBuyera thina siyalandela siya eBuyera sesiya ke emsebenzini wokucina lapho siyafika simlalise khona emzini wakhe ke eBuyera eMawusekwa kusasa.
Uzwa njani baba Bebe, lizwa njani njengeziphathamandla zebandla ukuthi mpela selisiyamlalisa ubaba uTsvangirai kalisoze lafa lambona njani?
Ngizwa ngithuthumela ukuthi kambe shuwa umsebenzi lo ke okade ungaka akade ewuphethe ngumsebenzi esizahamba lawo sibilisiye uthutshwa. Ngiyathandaza ke kumlimi ukuthi ke hayi amandla akhe lawo akade elawo lo mbono wakhe akade elawo lesifiso sokuthi thina ke usiqhube ukwenzela ukuthi ke abantu beZimbabwe babe nenhlala kahle yakusasa ngoba ukuqhakathekileyo phela singakhohlwa ukuthi lanxa iZANU-PF isincedisa ke ekuthini ke njoba ubaba uthandela idisk ukuthi uzancediswa istate akutsho ke lokho ukuthi khona ke sina owethu umsebenzi ngokufanele siwufeze ukuthi ke sifeze lokho okwakuvele kumelwe nguye ubaba uthandela kuumlando womuntu wonke keZimbabwe ukuthi bakithi angabe selele ngokuxolo kodwa silakho ke phela ukuthi kufanele sibe kwasina sikhiphe izanu izanu siyikhipha ngokufaka ama councillors eMDC xa sikhiphe izanu izanu siyikhipha ngokufaka ama MPs eMDC xa sikhiphe izanu ke bese sivotela ke we president weMDC ngibona ngani ngaleyo ndlela ke hayi siyabe sike sesigcwalisile kube siwufezile ke umsebenzi owaqaliswa ngobaba uthandazi.
Umnumzana Pedniko Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxela esendleleni esiya eBuhera. Kunjalo nje abasekeli bebandla le-MDCT kanye labalwela amalungelo oluntu bathi usizo oluphiwe imuli kaTsvangirai nguhulumende kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lubavale amehlo babe sebebona angani uhulumende weZANU-PF nguhulumende olozwelo. Kuvika uMavis Gama eseHarare.
Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikamuye sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe loba babubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kumuli yakoTsvangirai abangane lezihlobo abasesililweni sikaTsvangirai eHighlands ngesonto, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi uTsvangirai anikezwe inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Wayeyindawo yakaZulu sokulunya nemzimayi kunobata mabhili akathi kuthi
Umnangagwa uthembise njalo imuli yakoTsvangirai ukuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abemuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamaranzi. Kodwa abalandeli bebandla le-MDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende weZANU-PF ukusebenzisa imfa kaTsvangirai ukuzenza abalozwelo lobuntu kanti kukhona bakuchathameleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakoTsvangirai osola ukwenza kwahulumende.
Silahlekilwe njengelizwe sifunda izinto eziningi kuba uTsvangirai umuntu wayelothando ngabantu, wayengakhangali isigaba lesigaba, umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani. Yiso kathi siyisifiso sakhe, yikho kathi sicabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezashiya zishiwo ngubaba uTsvangirai uthi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uZulu kandaba kukhwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana. Yiso kathi siyisifiso somufi, yikho esikukhangelayo njengozulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngaba bamnikeze la ithuba lokuthi ngaba ulawo useZimbabwe ngaba bekhuluma about amaqhawe elizwe leZimbabwe ngaba laye bamnike ithuba lokuthi laye ebese Heroes Acre. Yiso kathi siyisifiso somuntu lo muntu obuye lapha osuke kwePlumtree wobulawayo, yikho into kathi beyikhangelela njengozulu kandaba.
Wondoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende athi esengohlonipha uTsvangirai ngoba engasekho.
Abazange engisihlonipho kuye ubaba uTsvangirai ukuthi umuntu onjani, bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo kuqala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTsvangirai umuntu owatshaywayo wahlukumezwa uhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha khonoku ukuthi abantu batshaywa, abantu ngababe ngabantu abazihlukumelayo, abantu bebonisane ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisa kangakuphi. Yiso kathi siyisifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga labantwana bakhe yinto ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya wasenkayi ngomunye wabekade besemzini kaTsvangirai e-Highlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba nginguve umuntu obelandela indizwe zeZimbabwe. Ubaba uTswangirayo ubengekho used ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesibalikhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile kunyethu sile lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTswangirayo kazange ebele history yokuthi yangeniswa emabuthweni. Kodwa ngoba sefile, sebenise emabuthweni. So let's say thukile sikhathazile njengoZulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yikubona uhulumende efeza izifiso zikaTswangirayi ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Thina ngokwethu njenge-civic society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi si-recognize uma wahanjwa ngubaba uTswangirayi esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngayena kasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back there. Nga namhlanje asikwanisa ukukhuluma ngendlela yenalo. So sidanile silokukhala kakhulu. Inkosi ke sizohlala nabanye ningene kuprogram sizesiyembeka.
Umsekeli womkhokeli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Alistair Funye utshelela umsakazi ukuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokho kwakukhalelwa nguTswangirayi.
I-sacrifice ayenzayo elwela idemokrasi eZimbabwe. Ubaba uTswangirayi singakhayela ekusebenzeni kwakhe ngomuntu obehlonipha abesifazane, ngomuntu obehlonipha amayuthi. So siyalandelela ukuthi ngumuntu owaye unite abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngathi uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So kubuya kwami lapha nginginspirwe yivision ayeyikhalisa.
Umzimba kaTswangirayi uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kuko Humanikwa eBuhera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kunjalo nje amalunga edale lePhalamende akwele South Africa namhla lawo akhale kanye loZulu weZimbabwe ekhalela labakoTswangirayi. Kufika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Enkulumeni ayethule kudale lePhalamende kule South Africa namhlanje umkhokeli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthe uzahlala emkhumbula kakhulu umoyi ngoba wamfundisa okuningi kwezombusazwe. Umnumzana Maimane uthe nxa ekhumbula uMui akakhohlwa inkulumo ayethulayo ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe azantshontsha ukhetho ngo-2008 lapho ayekhuthaza khona uZulu weZimbabwe ukuthi angalilahli ithemba.
We lost a dear friend, a fellow opposition leader, a prime minister, an activist, a husband and a father.
Silahlekelwe umngane omkhulu, umkhokheli webandla eliphikisayo, umkhokheli kahulumende, umgqugquzeli wezombusazwe kanye lobaba womuzi. Wangipha inhlakanipho lezixwayiso ezinkulu kakhulu. Umogeni wayetshaywa etshiyo esebangwa lezibi amahlandla amaningi ngenxa yenkolo yakhe kwezombusazwe, kodwa kazange ngitsho ahlehlele emuva.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi umhlaba wonke uyakwazi ukuthi umnumzana Tswangirayi wanqoba umongameli uMugabe ekhethweni luka-2008 kodwa uMugabe wathatha ngodli iintambo zombuso. Umnumzana Malema uthe isifundo abasithole kulesi sehlakalo sikaMui ngesokuthi ngiyeke bavume into efanayo le yenzakale kwele South Africa.
We say to the people of South Africa, we must learn from the mistakes of Zimbabwe. And in honor of Morgan Tsvangirai,
sithi ebantwini base South Africa kufuze sithole isifundo emaphutheni abantu beZimbabwe. Indlela esingahlonipha ngayo umnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi singavumi ngithola kancane ukuthi labo ababusayo bahlale ngenkani esihlalweni kungakhathalakile ukuthi abantu abasafundi.
Umkhokheli webandla le-United Democratic Movement umnumzana Bantu Holomisa yena uchaze uMui njengesibonelo esihle e-Africa jikelele. Ngemva kokucotshwa kwakhe kuba umongameli wakwele South Africa ngeviki ephelileyo, umnumzana Cyril Ramaphosa wethula umbiko wenduduzo wathi izalwane zonke zakwele South Africa zimi ndawonye lemuli kaMui ngalesi sikhathi sosizi. Mhlanganiso yesebenze ekhosatulayo yahle yethula wayo umbiko wamazwe enduduzo isithi amazwe wonke asezansi yezwekazi le-Afrika kufanele amhloniphe umnumzana Tsvangirai ngokuba inkokheli lwela amalungelo ezisebenzi lakaZulu jikelele ngendlela ephezulu kakhulu. Ikhosatu iveza futhi ukuthi umuyi ubaphe isibonelo esihle abazahlala besikhumbula. Owaziwa kakhulu kwezokulwela amalungelo ezisebenzi kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi yena uthi umnumzana Tsvangirai wadela konke ayengakuthola ukuzalethela uZulu umbuso okhululekileyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum iphume ijumo ibhoda ngelizwe lonke ihlangana lentatheli zindaba izikhuthaza ukuthi phambilini kokhetho kumele zilandele imilayo yokuloba indaba eziqotho njalo zingathathi hlangothi. Kubika Anastasia Ndlovu.
Ekhulumisana lentatheli zindaba kobulawayo eMedia Center umqoqo wenhlelo zezinefu umnumzana Njabulo Ncube wayintatheli izindaba edumileyo uthi abahleli kumele behlukane lomkhuba wokuphonguloba nje mahlayana bengalandelanga iziqinisekiso zokuloba. Umnumzana Ncube uthi sebebhode kwezinye izigaba zelizwe njalo lapho abangakafiki khona basazofika ukuze kungabi la muntu osola indlela intatheli izindaba eziloba ngakhona.
No,
Umnumzana Silas Nkala, intatheli izindaba esebenzela iNewsday wobulawayo, uchaze ukuba kuqakathekile ukuba inhlangothi zonke ezibona ngezokhetho zilandwe lazo kukhulunyiswane ngokusebenzelana lentatheli izindaba ngoba ukungasebenzelani yikho okudala ukusolana.
Njalo imidiya iyiyo ekhavayo itshela abantu ukuthi bekuyini okwenzakalayo kufuze ibe ngekhululekileyo ukukhuluma iqiniso elenzakalayo. Lokhu kungenzakala kuphela aluba ama-stakeholders anjengabo ama-political parties, ama-security sector, izeki yona le yiyo econductor ama-election ibakhulula ukuthi basebenzi bekhululekile kungekho ukuphazamisayo. Njalo lokhu esikucela ukuthi njengama-journalist bakhulule ama-journalist ukuthi asebenze ekhululekile kungekho kungabavimbela emhlawumbe okungakompromisa ukusebenza.
UNkosazana Lulu Brenda Harris uthe labazombangazwe abayethusela intatheli izindaba kumele babhalwe ukuba yinto abayenzayo ngoba bawujwayelela umkhuba wokwethusela.
Nithi njengabantu bezindaba nxa sibhala ngama-politician besibhala ngabantu kumele sibakhiphe nxa bengasethusela sikhuluma ukuthi lezi abazenzayo asizifuni. Kule ama-politician ajayele ukusethusela kakhulu njalo ama-editors ethu ayesaba ukukhipha lawo ama-threats ngesilungu. So yikho ngisithi nxa bengenza njalo ama-politician kumele siba-expose ukuphuma amaphepheni ukuthi into abayenzayo yona leyo.
Umnumzana Lungelo Ndlovu uthi ukuvikeleka kwabo ngesikhathi kulandwa isikhathi sokhetho kubuvilibana ngoba sebekhona abacuphi asebeqalile ukuhamba bebalandelela befuna lokuba kwazi inombolo zabo zocingo lokuthi bahlala kuphi.
Into esikhathazayo kakhulu esezi ingani semakhandethu ngoba asikubonisisi ukuthi umumo umenza ngoba ukukhanya ingani kulenhloli ezithola zisihlolisisa lapha ezingacaciwe ukuthi zikumisa kanjani. Kuyasethusa kakhulu kodwa hayi umsebenzi siyawenza sibili ngendlela.
Umnumzana Brain Marandu yena ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zingesabi ukuloba iqiniso lakho konke okuza kwenzakala ngesikhathi sekhetho ngoba kungumlandu wazo.
Njengoba manje manje izibini ebe truthful nje ngeke sikubona noma sikubona sizo nje truthful ngibe ngasazi ukuba ngasazi uma ngokwa izinto ngamakwa.
Intatheli izindaba ikakhulu ezisebenzela uhulumende zihlezi zisetheswa icala lokwethula indaba ezisekela uhlangothi ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokhetho kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ngimela iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk lamhlanje siqhubeka ngenxoxo yethu phezu kokufa kukaMnumzana Morgan Tsvangirai yena obe ngumkhokeli webandla leMDCT. Isidumbu sakhe sithwalelwe emzini wakhe eBuhira namuhla njalo kuzabe kwakusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singena kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Izifundi zesikolo seFlorida lapho kudutshulwe khona abanye abafundi lababalisi zithi kazoze zithule ngodaba lokuthi imbobho ekhupha inhlamvu eziningi ngokuphazima kweso kumele ingathengiswa amahlayana. Eletheki selitshengise ukukhathazeka emizameni yalo yokulwisana labohlobo lwesikhedish okuthiwa sebeza phathiswa lilizwe lase-Israel. Indleko zokwelatshwa esibhedlela zeZimbabwe ziphezulu kakhulu okwedlulisileyo nxa umuntu eselatshwa imikhuhlane engathelelwanayo efana lemvukuzane, izinso kanye lomkhuhlane wenhliziyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngenxa yendleko eziphezulu iningi labantu abagula umkhuhlane engathelelwanayo abenelisayo basuka bayedinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzaxoxisana leziphathamandla zempilakahle ukuthi kwehliswe imali ebhadalwayo nxa umuntu eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Ukwelatshwa ihlandla elilodwa ngemitshina eshisa igcikwane lemvukuzane kubiza amadola angamakhulu amane. Uzulu wamukele isithembiso sokwehliswa kwendleko lezo ethi kungumlando kahulumende ukunanza amalungelo oluntu kanye lokwenza ukuthi umuntu wonke afinyelele ukwelatshwa elizweni. Umnumzana Thabani Dliwayo ngomunye walabo abajabulele umbiko kamongameli.
Navumela lalokho okukhulunywe ngumongameli welizwe ukuthi chemotherapy kumele iyehle from $400 to whatever amount yona le abayicabangelayo ngoba kuvele abantu kathesi abaningi babulawa ngumkhuhlane wecancer and abenelisi ukuzibhadalela njalo ukuthi bayelatshwe yisibo. Lokhu yinto enhle eyenziwe nguhulumende. Kungumlando kahulumende ukuba aphathise abantu balapha elizweni leZimbabwe. Yikho-ke lokhu siyakujabulela njalo kuyinto enhle. Sithi maqhubekele phambili besenza izinto ezithuthukisa uZulu wonke walapha ekhaya.
Unkosikazi Sifiso Bhebhe laye ujabulele umbiko kamongameli ethi iningi labantu babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa.
Into le ekhulunywa nguPresident yinto enhle kakhulu ngoba as it is ikhimotherapy vele iyadura and abanye bethu bagcina bengasayiqedanga itreatment ngenxa yokuswela imali.
Nkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi khona kulesithembiso lesi ngoba sokuze kwabhubha umuntu omqoka. Ethi njalo leli linyathelo elamukelekileyo ngoba abantu abaningi bengela medical aid yokuthi bazelaphise.
Sizasesiba lokudana sibe kakhulu nxa sizizwa upresident esithi ufuna ukunegotiate ukuthi kwehliswe intengo yokwelatshwa njengeyochemotherapy ngoba sesinanzelele ukuthi sokuze kwafomunye umuntu ngikhona bekunanzelela ukuthi hayi intengo yangikhona inkulu kakhulu ngoba abantu abaningi abalawa ama-medical aid ukuthi bakwanise ukuthi bazincediseke nxa belomkhuhlane lo. Lokhu kusuka kusidanise sibile kakhulu. Siyajabule ngoba kunanzeleleke sokufe omunye. Kodwa sithemba ukuthi kuzayenziwa sibili yehle ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwanise ukuthi athole ukwelatshwa kahle.
Inani labalomkhuhlane wemvukuzane libikwa seliqansile kakhulu, ikakhulu ebantwaneni. Njalo iZimbabwe ilabantwana abayisilinganiso sokungamachumi ayithoba mine mbili ekhulwini, i-80%, ababulawa ngumkhuhlane lo ngenxa yokuswela imali yokwelatshwa lokuphuza ukubanjwa komkhuhlane lo emichineni. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezemidlalo namhlanje amaqembu enguqu athi ele Highlanders lele Dynamos yiwo asizadibana kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZimbabwe National Army Charities Shield. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lifinyelele kuyadlala kufinal yalonyaka eyomncintiswano weZNA Charities ngemva kokunqoba elikwenzela eChicken Inn emdlalweni oqale ngensonto waphela namhla ngomvulo nge-2-1. Lo mdlalo obumisiwe sokudlala imizuzu engamachumi amahlanu lanhlanu ngenxa yezulu ebelilombane. Njalo ngaleso sikhathi iqembu leChicken Inn belikhokhela nge-1-0 lihlohlelwe nguClemens Matau. Kuthe lo mdlalo usuqhubekela phambili iqembu leHighlanders laguqula isimo lahlohla kabili kumizuzu engamachumi amathathu lanhlanu ebisele njalo lihlohlelwe ngu-Adrian Sila kanye loPeter Mudua. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abafana bakhe basesebancane okokuthi bayaphuza ukukhathala njalo lokhu bakusebenzise kwabasebenzela namuhla.
We approach the game today with attacking mentality.
Besikwazi ukuthi abantu esidlala lapho ngabantu asebekhulile, yikho namhlanje sithe saqala ngesiqubu esikhulu kakhulu. Lokhu kusiphathisile ukubana siyenelise ukuhlohla kabili.
Iqembu leHighlanders elizathibana lele Dynamos lona elifinyelele kufinal ngemva kokunqoba eleCape United nge-1-0 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni National Sports Stadium ngensonto. Lo mdlalo uzaqhutshelwa esikolweni iHarare ngensonto. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu ukuthi elizanqotshwa lizathola inkulungwane ezilitshumi. Lo mncintiswano uqhutshwa kweyingxenye yenhlelo ezokuphathisa abafelokazi labagogekileyo abakubutho lesizwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jahala kithi ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Isidumbu sikamnumzana Morgan Tsvangirai sifike emzini wakhe eBuhera ntambama namuhla sithwelwe ngehelicopter kahulumende ngaphambilini kokubekwa kwakhe kusasa. Amalunga etale lePhalamende akwele South Africa akhalela imuli yeZimbabwe lemuli kaTsvangirai. Kwanele-ke okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk lila.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.